abalwela amalungelo abantwana lengcwethi ezibona ngenhlala kahle yabo bakhuthaza uhulumende weZimbabwe ukubana aphume lemithetho elakho ukuvikela abantwana ukuze bengahlukunyezwa. Kuthi lalabo abatholakala belamacala ukuhlukumeza abantwana lokubadlwengula bajeziswe kanzima bagwetshwe okweneleyo hatshi ukuyapika iminyaka emilutshwana. Babe sebekhululwa besibe siyadala amanye njalo amacala afanayo. Abazali bathi leli langa liqakathekile ukubana linanzwe kukhunjuzwane ngokulondoloza amalungelo abantwana njengoba beyibo ikusasa yelizwe. Ngakho ke kumele uhulumende abe lemithetho eyenza abantwana bengabhekani lobunzima ekufinyeleleni imfundo lula, usizo lokwelatshwa kanye lokuthola imithi yokuzivikela emikhuhlaneni, ama-vaccinations, ukudla lokunye. Abenhlanganiso ezilwela abantwana abangamantombazana ezifana le-MyAge Zimbabwe bathi udubo olukhulu okwamanje elizweni ngolokwendiswa kwabantwana abangamantombazana besesebancane okuvame ukwenziwa ngabazali bemuli eziswelayo ezimpofu kunye labezinye inkolo ezifana labezipostoli. Abenhlanganiso ebona ngamalungelo abantu abakhubazekileyo yeZimbabwe Disability Advocacy Empowerment and Technology Trust labo bakhuthaza uhulumende ukubana akhangelisise ilungelo lomntwana hatshi okhubazekileyo kuphela kodwa olomzali okhubazekileyo laye. Lokhu bakutsho besithi ngoba abantwana abancane okumele bengabe basesikolo bayabonakala ngezikhathi eziningi beqhuba abazali abangaboniyo betshona becela uncedo emphakathini kunokuthi ngabe besesikolo. Abayihlanganiso ibona ngehlala kahle yabantwana emhlabeni jikelele eye-UNICEF bathi bahlela ukunanzwa kwaleli langa ngenhloso yokulimukisa lokukhumbuza uzulu ngokuqakatheka kokulondolozwa kwelungelo lomntwana ngoba liyafana lelo muntu omdala. Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe ngabe-UNICEF kwele Namibia ngempela sonto, omunye wabasekeli bakamongameli welizwe uMnumzana Kempo Mahadi uthe eleZimbabwe lilemithetho eqinileyo evikela lokulondoloza ilungelo lomntwana wonke njalo zikhona inhlelo eziningi zokubona ukubana imithetho le iyalandelwa.
To say that Zimbabwe is a signatory to the UN Convention that has got to do with the rights of children. All the rights of children that are enshrined in that convention, Zimbabwe has adhered to and has ratified them. We in Zimbabwe, at the onset of our independence, we declared that education was going to be free up to secondary level, and that we did.
Inhlanganiso ye-UNICEF ithi kunje phakathi kwabantwana abalishumi abaphansi kweminyaka elishumi yokuzalwa abathoba nomunye babo abakwazi ukubala lokubhala. Kuthi phakathi kwabasakhulayo abaphakathi kweminyaka elishumi lanhlanu 15 yokuzalwa kusiya kwengamashumi amabili lanhlanu 25 i-UNICEF ithi abayisilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini babo abala misebenzi yokuzinakekela. Leli langa lahlelwa ngabenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ngomnyaka 1959 ukuthi linanzwe iminyaka yonke mhlaka 20 Lwezi. Lo nyaka ilanga lewe World Children's Day linanzwa phansi kwendingimba ethi Every Child, Every Right. Ngimeleyo umsakazo we-Studio 7 ngise-Washington DC. Ngiwuphathele uJeremiah.